ngakutsho ukuthi kuphica abantu abaphansi abasekhaya even lakuma rural areas because babe ngasazi ukuthi kanti sonke services access singathi siyajabula ukuthi hawu naso-ke imali sokubuya mhlawumbe sokuzaba ngcono sokuzaba nje ngapha sokubuya kuyo okunye kuthiwa hhayi lokhu akusenjalo mina lokhu angikwazi ngalokho ngisazokuzwisisa lami ngiyezwa ngani or something like that so kugcina kungasazwisiseki ukuthi kanti kwenzakalani ngoba okwakhathesi iqiniso lihle abantu bayakhala kunzima ngomnotho ekhaya
manje imbiko enje asithi wena ungumuntu ofuna ukuthi uyesungula amabhizimusi kumbe wenze okunye okungaletha umsebenzi eZimbabwe nxa ususizwa imbiko enje ungathini
kuyaphambanisa kakhulu kakhulu kulabo abaphandle ngathi even ngabe ngabelungu ngabe ngabantu abamnyama kodwa ngesikhiwa ngisithi ama-investors abangafuna ukuthi babuye osomabhizinisi abakhulu bezochitha imali yabo bevula amakhampani ukuthi sikwazi ukuthi sithole umsebenzi kuba nzima ngoba bagcina labo bengasakwazi ukuthi hawu besithi silethe imali ukuthi sizoqasa ukuthi uvule amabhizinisi ngoba sesizwile ukuthi hawu lani selithembisile ukuthi sokuzaba le mali enje ezathi sizakwazi ukuthi senzeni siholise abantu bethu manje uba sokunjalo-ke ayi othini sike sime siphinde silale yinto lokhu isahlali isenzakala bayabuya bake bathi hayi wothi sibambe ama-break ngoba sikwazi ukuthi kanti sokusenzakalani futhi
manje nxa sikhangele imbiko yona leyi engani ayicacanga inga itshengisani kuhulumende uhulumende lo uyazini akwenzayo kumbe lokhu sokutshengisa ukubana hhayi utshelwe ngamanzi
yazi kunzima ukuthi uzwe ngoba ngelinye ilanga uzathi ungena kokunye lakho khonoko okungama-social media uzwe kuthiwa ayi i-i m f isijabulile ukuthi sesibhadele isikweleti uzwe ngapha kuthiwa uzwe kuphinde ngapha uzwe kuthiwa hhayi kunzima akula mali ethe akulani ngapha uzwe futhi kuthiwa abantu abaholi akwenzakalani so yazi kuyasiphica lokani ukuthi awusakwazi kumbe kulobuhle kulobubi amakhanda aphambene and isithi ayisimi ngedwa abantu bonke nje emphakathini especially lapho mina engikhangelela khona with i-organization yami like eMathebeleland abantu bayabuza kanti ncube khathapha sokusenzakalani kambe shuwa sizathola amakambani lapho sizakuthini kuyakhompyusa so asikwazi ukuthi angike ngitsho amanga mabo ukuthi ngithi uhulumende akayazi into ayenzayo or ngithi uhulumende uyayazi into ayenzayo siphakathi laphakathi kungenzeka angakwazi akwenzayo kungenzeka uyakwazi akwenzayo kodwa nxa ekwazi akwenzayo akasitshele nathi sihlale sinjani inhliziyo zethu sikhululekile ukuthi hhayi abantu laba bayasebenza kule nto enje abayenzayo asike nisimeni sibona ukuhamba njani.